Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 7 kuNtulikazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngikhuluma nje ngitunkiwane i-National Hero. Ungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-Politburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona khona ngale bakhulume bathini. But hayi unkiwane yena ngokwakhe ku-National Hero.
Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende eZulco ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza phansi kwayo.
Abathe begada amabhasi onakaZulco bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe $40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kuma abantu bayazenzela.
Abalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi uAbraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngujikelo bhanqa 0-0 leMozambique emdlalweni walo wakuqala omncintiswano wenkezo yeCostafa. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele COVID-19. Leli gciwane labulala abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 sebesedlula kancane enkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ubunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Atmos Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela iCOVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhubhane lolu. Umnumzana Sifanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama-lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kuba khona abanye umthola vele sihambela ngela mask. Ngenze siba la inale challenge nje ekhona ukuthi ngokuma ukwenza izinto ama mask wabona ukuthi yo aseyidanger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athola aseyigqokile sinyama singcolile khonkhana nje kufaka lo muntu nje ongagqokanga imask. Nale futhi is a danger on itself kodwa kulethwa yibunzima esiphakathi kwabo, the economic situations, the different times, ukuthi umuntu akwanise ukube ethola ejinja that mask kuya kuhlupha.
Admo, udaba lokuminyana kwabantu-ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane. Abantu bayahlonipha lo mthetho na?
Ya kwezinye isikhathi but we have seen amanye ama-church thola begcwele, amanye ama-church enziwe ebusuku kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zilandelwa. Then abantu bagcwele kuma-open space babuthene benza abakwenzayo
Ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapolice bazabe bebhodabhode endaweni ezijiyeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Ngabo umthetho ezikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini beruma outskirts, you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that, ababe zenzela into zabo bathi bebuthene benjalo. So konoko ngokunye esikubonayo ukuthi ama lockdown rules lawo kwesinye isikhathi agcina engalandelwa. Then sile ama cases ama bus e transport uzupho uzuphena ngokwakhe ngiyomthola vele ethula abantu abaningi. Izupho because carries around 70 people nxa lili bus leliyana kwaso kungumbutha lomkhulu odlula even ama restrictions afakiwe nalawo awe COVID. Then sile ndaba lezi zokugeza izandla lama sanitizers yes kuma big shops. Ama big shops are okay, OTM, siyabona hayi kwelande zaphathi kulonye ama small shop okunyoka imishini lapha akusasebenzi kwesinye isikhathi even ama sanitizer akusahambi kakuhle ngezinye izinto lasezithola lathi kuma lockdown laws sithina singalandelelwa.
Mhm. Ayi atmo isikhathi sesesidliwe ngumangoyi qiba lingxoxo ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla.
Right, thina njengabantu abayenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi usebenza kwethu ukungabilo khona okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla. So kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuwodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then sihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona kakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamuzi seKwekwe ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakobulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namhla ngoba iningi belilokhe ligijimela ukuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yezobukho ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ukuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
Ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akazukho isiqansile. Abantu abaningi kwele emzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abatholi imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhayo ngathi iyachaya kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo-ke lezi sebenzi lazo imali eziyitholayo zeneziziqhatshiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi na i-PTL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegijimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezama-private abantu bathi ngumshikashika abanye nxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 pond. Kodwa-ke asiyo nto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ugada lezo mota la abantu labanye nxa bafuna imali bayaminyanisa abantu thola abantu beminyene siwili behlezi kanzime kuleyo mota bevayelana ukungena. Khonoko kutshoni kambe ngasiphile esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19 siyananzela ubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futho sokubangela ukuthi lumkhuhlane qhubeka kumemetheka. So akusiyo into enhle
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho. Ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu. Abantu sebekhulumile. Khona kwana ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo. Lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabani. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo eZimbabwe kade sinzima. Singakhohlwa futhi bekuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-6 kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-6 ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu nanzela lo mesiphila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje. Abathe begada amabhasi ona kaZupco bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bayazenzela. Kodwa-ke kumbe kusemthethweni kumbe kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi laba abakhampani yeZupco engasokusenziwa njalo bayabona ukuthi hayi uma uhambe ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa kuqakathekile singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumele kaningi sokusiphinde befana nawo ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni okunye ngethwala abantu vela siyento enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi ngafuna ugada imota leya kumbe angifuni ugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bongabagada ezubhuke okukhoza lolu hlupho. Kube le-competition ukwenzele ekuphetheni kwezinto zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le nto ngoba kungela mntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelayo ekobulawayo. Abantu abumpi enkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe umoyi umnumzana Abraham Kiwane owaba ngomunye wamalucatsha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 sethulela lolu daba.
UNkiwane wakhethwa ngumoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakule Zambia lo Joshua Mkabunkomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kwele Tanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana nalo sikhwilimoyo uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwane kumele aphiwe isicoco lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubuqhawe bukaNkiwane.
Kabuyenziwa ungezwa kutonga naso senziwa angiyinye indaba uhero uyazenzela. Mina ngikhuluma nje kithi uNkiwane yi-national hero kungaze kube kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-politburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathini but hayi uNkiwane yena ngokwakhe ku-national hero.
Lokhu kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwane othi balahlekelwe kakhulu.
Umdala umuntu wayelothando olumangalisayo njalo wayele sifiso sokwakha isizwe yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Dala ngoxolo Mthunzi, dala ngoxolo Madikane, dala ngoxolo Tholelengu.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu umzukulu kaNkiwane uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwane.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu labatwana. Wonke umuntu ufundile ngokubela ibhuku elihambayo. Kuningi abe lakho ulwazi lakho vele luningi ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hayi aserekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo ukukhulu.
Unkosazana Suzan Nkiwane laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hayi umngani wokuhamba sitravela sibona ilizwe ubekuthanda ukuhamba ebuka izinto intaba ebuka izwe leni akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzethi awubhacala kwethu you know and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu alone ndazaze ufike emzinyathini.
Uzalungiselelwa ungcwajwa kukankiwane obe lesifo semvukuzane. Ikokeli yabandla lezano PF kayingaphumele egcekeni ngokupha umkiwane isicoco sekhawu lesizwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingukips Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzi wabo. Usekuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusazwe kulelo lizwe. Isavumvane esizala isiZulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele nolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekundleni lolwandle eTampa Bay sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha iMelika abika ukubana kulondoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola letshumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje. Wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuyabika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intatheli zindaba ithuthuswa Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe ukuxokozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kunokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma kufanele abotshwe kumbe hatshi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzeni.
Ngabe ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho bawulandeli ende amazwi wonke asekhangele ukuthi kwenziwani kulelele ngabathi. Ngebhadi nje bonile abaneisikhathi esiningi umnumzana ma esenkingeni ma ezaya ekhoti i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nqaba ukuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esijele ngecala lokudelela isinqumo semthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathindaba wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele losikomishi wamapholisa umnumzana Khehla Sithole kuzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Okuphica amapholisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalela umthethwandaba isekelo sombuso i-Constitutional Court ecela ukuthi ufuna ukuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesi sigwebo. I-Constitutional Court isemukele lesi sicelo yathi uZuma enze emthethwandaba mhla ka-12 Ntulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe amapholisa ukuze bengambophi aze ayevela phambi komthethwandaba we-Constitutional Court mhla ka-12. Udaba loluke lungenile emthethwandaba we-High Court izolo kodwa lo mthethwandaba wathi uza kwethula isinqumo sawo olesihlanu. Lindo yenze amapholisa asale ngakwazi ukuthi ambophe kumbe hatshi uZuma ngoba usamele isinqumo se-High Court ngolesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo e-Constitutional Court ngomvulo ozayo. Amapholisa asebhalele umthethwandaba we-Constitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lo mthethwandaba awukaphenduli. Kodwa ingcitshi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthethwandaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Akula ngeyinye indlela ngaphandle lokuthi bambophe uZuma.
Lokhu kugcizelelwa ngezinye ingcinti ezithi alikho elinye inyathelo elisemthethweni ngaphandle kokuthi amapholisa abophe umnumzana Zuma amuse ejele kungakatshayi ihola lesiyagalombili ebusuku namhlanje. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi wesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu, kumbopha besangambopha mabelandela umthetho, kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo, ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe, nama-supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe. So engaboshwa yena kodwa udlakela kuzaba too much, kuzaba nomsindo nje nokuxabana nje komphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwane zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi, sinanzelele kakhulu ukuthi uthe mayingena lapha esikhundleni weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa, bakuba bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula nxa ukuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa. Ulazwisisa kakhulu impilo ezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela ku-Constitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto ezakuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma labo batsha phansi ngentonga besithi akayindawo. Lelesudo 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
UZulu weZimbabwe usekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe yinhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizinisi olodumo umnumzana Khutakwashe Thakwere lohulumente. Untungameli Nkomo, Studio 7, usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intathelizindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Sentry, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Khutakwashe Thakwere uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho ezinengi, kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uThakwere ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo baqoqela isiphathamandla seThe Sentry umnumzana Peter Robinson, yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Thakwere. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsisi Dangaremka, yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iPhalamende kumele iphenye udaba lukaThakwere lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizinisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali, umutshontshela abantu imali. IPhalamende uyumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange bujontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pedneko Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukatagwireyi lohulumente.
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganiseni amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukisela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sithi yaletha ikomishini, ikomishini izafika ihlale kodwa bazasitshela ukubana konke konke lokwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngoba into zonke ezenziwa ngutagure izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi esikakhona.
UTagwireyi ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshekele obhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intasezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo umpepesi weqembu leZimbabwe uDrive Goluka Rusich uthe impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ibele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Kungesenani sicale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu amabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emidlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRecio Goncalves uveze ukudana ngokungancobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Asithokozanga ngoba yithi ebesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamcheya enjalo ngoba kangazi ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqadileyo kodwa yikuba ukukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe leMozambique asefakwe kusibaya sikagroup B ndawonye leNamibia kanye leRwanda. Ngesikhathi kuqoqwa imidlalo yalonyaka bekuleziwaye ezintathu njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sikagroup C. Kuthe ngokungenelisi ukuzedlala kwamaqembu abalisele Comoros kanye leMadagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abekugroup B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal kwathi leZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sikagroup A iqembu leSwatini lihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela leSotho nge-3-1 ngolwesibili. Kuthi leSouth Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ezindaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwo azadlulela kusigaba sesemifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi kuthi leSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakoBulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi leMchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpiye nkululeko bekuviyole zipha bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.